iyahlala ehoteleni vele khona okokuqala yinto erongona le ngoba yimali yimali yabantu bezimbabwe abadubekayo futhi abantwana beyihlalisa ehoteleni njalo nxa ungumama utshaya abakho abantwana awutshaya abantwana ongabaziwe ngoba abantu abakho yibo bokuqala abangafundiswa ngumthetho bahlala kodwa at that age behlala kodwa yikho okubenza behlala namankazana so ukuthi ubathayelele abantwana vele kakulasizathu kutshengisa uphela vele iy'ngqondo zakhe yize zingathathiwe ngoba okokuqala yena ezeendele kumgabi wayevele engahlali ehoteleni wayehlala ngikhaya so ukuthi ungazuza imali usuqalisa ukubona abantwana ubakhulise ngendlela wena ongazange ukhule ngayo kutshengisa ukuthi vele yena mthetho wakhe kazifanelanga lokuba ngumfazi okaphrezidenti ngoba imfundiso yakhe imbi ngoba ukuthaya khona okokuqala vele kakulunganga kumele afundise abantwa bakhe umthetho bakhule benomthetho bekwazi ukuthi akumelanga bakwenze khonokhu bengazange batshade
singathini nxa sikhangele ukuba ngunkosikazi kamongameli u-first lady ngesilungu owenze isihluku lesi
vele kafanelanga Chris ukuba umfazi kamongameli izenzo zakhe zonke azenzayo ukuhlala ethethisa abantu ekhomba abantu ngemine itshengisa ukuthi yena vele khona khanga ukuthi abe ngumfazi kamongameli vele kafanelanga ngoba umfazi kamongameli kumele lihambe kuye liyomtshela ama-problems yenu alenzeni alisingathi kodwa umfazi kaprezidenti nxayeza ahambe ethethisa abantu abize noma mbani afuna ukumbiza amthethise phambi kwabantu itshengisa ukuthi vele yena okokuqala vele ukuthi abe khona phana abe ngumfazi kaprezidenti yikho kuro uprezidenti laye waphambanisa ukuthi athi umntwana ongakana amenze unkosikazi wakhe ngoba kahloniphi vele usemkhiphe nesithunzi vele kasakhange ukuthi ngumprezidenti so velevele kala lungele lokuba ngu-first lady ngisho ngezenzo zakhe azenzayo konokho akuqalisileyo ezimbabwe kutshona ethethisa abantu vele kusokumdlulisile sezahamba ikhaya noma mbani noma kuyiphi indawo ngoba uyatshengisa ukuthi vele khonokhwana wakuzuza ngengozi ukuthi abe ngumfazi kaprezidenti ngoba ngabani kuthiwa ngumntwana olayiweyo uzane ebantwini ngabani konke khonokho uba le mhloni lakho ungathi ngumfazi kaprezidenti iye yanyekelwa ngabantu mena ungabi le mhloni kutshengisa ukuthi vele lapho ophuma khona kahlilo khaya eliqondileyo.